Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalifuka njani isulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesihlanu mhlazi ku 26 ezimandlela 2024 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iqhuku lesicc elisekela umnumzana Sengezo Chabangu lithi ukusuka kubandla leli okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa izolo kuzabangela ukuthi leli bandla lidinge omunye njalo umkhokheli oqotho.
Ahamba futhi ayenza the same thing which are we yedwa. It will be difficult to say in the past. So kunje kathi senzakala kahle izinto. Athe ngeka party kungeka ideology. Kuna ngene umuntu oyiwani. Ube sesiba yi brand edlula i party.
Uhulumende ubika ukuba kulabantwana abedlula phose ingxenye yesigidi 520,000 abangayi esikolo ngenxa yezizathu ezijiyeneyo ngesikhathi lababalisi labo bekhala ngeholo elincinyane.
Uhulumende wehluleka ukuzinikeza umlando okusisekelo sombuso ukuthi imfundo yomntwana ikhokhelwa nguhulumende.
Abakhubazekileyo bakhala ngomthelo kahulumende osufakelwe impahla yonke abayisebenzisayo.
Izinto ezinjengama-spectacles, izinto ezinjengama-packing sprayer, sivela phandle kwelizwe. So uzenza ukuthi abantu abaningi abakhubazekileyo bengakwanisi ukuthi labo babe nempilakahle engcono.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Iqhuku lesicc elisekela umnumzana Sengezo Chabangu lithi ukusuka kubandla leli okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa izolo kuzabangela ukuthi leli bandla lidinge omunye njalo umkhokheli oqotho. Uchamisa wazise izolo ukuthi usisuka kubandla lesicc esithi selingenwe impehla. Uchamisa kavezanga ukuthi usiza kwenzani. Kodwa kunsukwana esanda kwedlula kuphume imbiko ethi uChamisa useza khokhela ibandla elithiwa Democratic Alternative for Zimbabwe kumbe DAZ, njalo kuthiwa lizasebenzisa umbala oluhlaza okwesibhakabhaka iblue. Kumbiko wakhe olamakhasi alitshumi lantathu 13, uChamisa uthi uChabangu wasetshenziswa ukubhidliza ibandla le-CCC, kodwa kakhulumanga ukuthi amalunga ekhansili edalele parlamente le-senate azakwenzani ngokusuka kwakhe. Kule mbiko ethi abanye sebetshile sebetshengisele ukuthi bazatshiya izikhundla zabo ukuze balandele uChamisa. Sixoxe legqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ama-members of parliament i-TPC, vele i-TPC ayikochamisa and uChamisa akatsho i-TPC. So people will come and go, but i-TPC will remain.
Manje njengoba kuyaba kungasela mkhokheli, kule mizamo yini yokuthi kuyenziwe i-Congress kumbe kube lo mkhokheli ozaba interim?
It's obvious because it's an institution. Yiko phela into ekadihlupha ukuthi in the meantime ukuthi umuntu angabesekhiya kuqale kube-injection. It meant ukuthi vela kuma-institution. That's the reason why u-ST was saying ukuthi no, they need for ukuthi abantu babuyele ku-2019. Ukuthi kungaba le situation enje, it's good ukuthi uphume ngendlela leyo. You can imagine if the worst could have happened, if the party would remain in disarray. Kwaziwa ukuthi uvayisi ngubani, ubani ngubani. So there was never an institution that was going to be built based on infrastructure. So yikho bengaziqakathekile ukuthi into leyibanje ukuthi kungahamba umuntu ezane ungazalibe ne-crisis.
Manje njengoba kusokwenzakele ukuthi uyasuka umsekeli akwazi ukuthi ngubani lenye inkokheli, kuzahamba njani?
I-party isizinza, we say it, isisemakhosini, kanti ukuthi isizinza. Yikho sikulungisa khonoko. akazahambe kathezi angahamba futhi ayekwenza the same thing ukuthi abe ngeyedwa it will be difficult to say he is a part. So into ekade isenzakala kathezi ukuthi ake ngelaphathi kungela-ideology kulandela umuntu eyi-one kube sesiba yi-brand edlula iphathi. So kathesi statement is going to be issued by leadership yet supposed to be in few hours time. And then everything will be back on track.
Manje nxa sikhangela kini lina ebezomthetho kuyini elikwenzayo ukuze kungabi le ngxabangxoza ebandleni?
Well, ibandla kumele libe le-constitution esacayo, ibandla kumele libe le-ideology, it should be an institution that's different from an individual. So that kungazi ukuthi situation yenje in terms of the collective constitution known by amamembers ayo ukuthi kufuze ibanje ngendleleni, unlike creating a voice njengendlela engabekade sikhona. This has been a very, very dangerous situation for any institution, including the citizen.
Lokhe ngumnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha likamnumzana Sengezo Tshabangu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Uhulumende ubika ukuba kulabantwana abedlula phose ingxenye yesigidi 520,000 abangasayi esikolo ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ngesikhathi lababalisi labo bekhala ngeholo elincinyane. Lokhu kubikwa sokubangele ukuthi izinga lemfundo elizweni ebelikhwabithwa ngamanye amazwe lehle kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS umnumzana Themba Kuye Moyo.
Thina njengeZimbabwe sibhekane lohlupho olukhulu nxa sikhangela indaba yezemfundo. Okwakuqala, iholo lababalisi liphansi. Okwesibili, uhulumende wehluleka ukuzinikeza umlandu okusisekelo sombuso wokuthi imfundo yomntwana ikhokhelwa nguhulumende. Ngifuna sikukhangele kabanzi lokho kwinto ngoba nxa sikhangela iholo lombalisi, umbalisi ekhonona, khangele isimo sezikole sikiso. Izikole ezinye kazilababalisi abayeneleyo ngokwakuqala, ezinye izindawo zokufundela kunye lezindlu zokuhlala ababalisi kazikho. Kodwa isisekelo sombuso ku-Section 75 sime emgceke, ikhuluma ngokuba kulilungelo lomntwana ukuba athole imfundo ekhokhelwa nguhulumende. Abantu nxa bekhangela imfundo ekhokhelwa nguhulumende bakhangela ofisi. Akupheleli lapho, kuphelela izidingo zokuthi umntwana afunde, phecelezi ama-learning material, izidingo zokuncedisa umbalisi ukuba enelise ukufundisa abantwana kuhle esikolo akiso, phecelezi ama-teaching materials. Zonezi izinto zonke zidinga ukuthi laba bathi babusilizwe bakukhangele bakunanzelele ukuthi akulalizwe kungela muntu ofundileyo, akulalizwe kungafundi. Ngezinye indlela isikolo siyinsika yezinto zonke, imfundo ililifa elikhulu. Kodwa-ke thina kade seZimbabwe nxa sikukhangele, sikhangele umbalisi, sikhangele izibolo, kangela indlela uhulumende anikeza imali nxa esenza uluhlu lweze indlela yokusebenzisa imali yelizwe, ibhajethi, i-education kayinakwa. Kodwa kuyiyo kumele ikhangele izinto zonke. Thina njenge-ATUS sithi uhulumende kanikeze konke alakho kwezemfundo ukuze iZimbabwe ibe iZimbabwe enhle kumnyaka elandelayo.
Manje njengoba izikhalazo zenu zikhanya zingafezwa nguhulumende, kuyini elikukhangeleleyo ukuze imfundo ithuthuke?
Abantu nxa bekhangela Chris ngendlela okwenzakala ensuku zonke, uhulumende kanani lezinto esizikhulumayo. Kodwa sikukhangelayo thina sikhangela ukuthi umzabalazo kasonto yosuku olulodwa, umzabalazo kasonto yabantu ababili. Singababalisi sinje sibhekane lohlupho olukhona lweholo, lohlupho olukhona lwemthelo, lohlupho olukhona lo kuwa kwemali yeZimbabwe, i-RTGS eyeholwa izisebenzi, uhlupho olukhona olwe-inflation lokuba ukukhuphuka kwentengo yezinto ezitolo ngempela ngempela kunzima kumbalisi kodwa kumbalisi umuntu okhangela izinto ngendlela ezinene sikhuluma kanje izolo mhlaka 23 sibhale incwadi eyazisa uhulumende ukuthi njengoba sasinikeza umbiko ukuthi kakhangela iholo lethu kakhiphe imithelo le yaseyifaki kasiphendulanga kusitshaye indiva kusitshaya indiva nje mhlawumbe uthi kudlulile akudlulanga ababalisi ikakhulu abangaphansi kwenhlanganiso ye-amalgamated rural teachers union uhulumende simfakele induku emqubeni amalungiselelo esiwenzayo kade sisixoxa la malunga ethu wonke sikhangelele lokungenisa abanye ababalisi lezinye izisebenzi uhulumende welizwe lezimbabwe kumiswe izisebenzi izisebenzi zingavuka zingasebenzi izinto zonke kazihambi
lo-ke ngumnumzana Themba Kuyemoyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala AR2s ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
abakhubazekileyo bakhala ngomthelo kahulumende osufakelwe impahla yonke abayisebenzisayo ebalisa amangilazi okubona amabhuku alotshwe ngemitshina ye-braille ngitsho le mitshina yakhona okucunule iningi ukuthi imali yomthelo lo ibikwa ingeyokuthengela iziphathamandla zikahulumende izimota lokuzibhadalela indleko etshiyeneyo Inhlanganiso zabakhubazekileyo zithi abantu abakusimo lesi elizweni lonke jikelele bedlula isigidi esisodwa i-1.4 million. Umthelo lo waziswa ukuthi uza kwethulwa nyakenye ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lapho esethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget. Sixoxe lolwela abakhubazekileyo umnumzana Masimba Kutshera uze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngingathi mina ethula ibudget lakhe ngomnyaka ophelileyo ubaba uMthuli Ncube wasithembisa sibili thina abantu abakhubazekileyo ukuthi uhulumende obezayenza wonke ongenza ukuthi abantu abakhubazekileyo babe nempilakahle engcono. Ngibona njengani ubhadala i-15% VAT umbe umthelo lo o-15% ukhanya njengani ulwisana ngesithembiso leso ngoba abantu abaningi abakhubazekileyo uzananzelela ukuthi ngabantu abangelamali njalo uzananzelela njalo ukuthi izinto abasebenzisayo ezinjengama-wheelchair izinto ezinjengama-spectacles izinto ezinjengama-Perkins Braille sivela phandle kwelizwe so uzenza ukuthi abantu abaningi abakhubazekileyo bengakwanisi ukuthi labo babe nempilakahle engcono okufunakala kumbe okuthembiswe nguhulumende
manje libona ungani kuyalungiseka yini ukuthi likhulumelane lohulumende ukuze angafaki umthelo onalo
silethembele ukuthi nxa iParliament sivula laphana uzaba lenkulumo ezaba khona phakathi kwama-members of parliament lo mphathintambo ukuze abone ukuthi umthelo lo uzalimaza sibili abantu abaningi. Njalo silethemba lokuthi ama members of parliament bazakhuluma njengokukhuluma abakwenze befuna ukuthi labo babe lezi mota ezingabhadali duty. So siyakhuthaza ama members of parliament ukuthi basimele njalo njengabameli bethu.
Hello ke ngumnumzana Masimba Kutshera olwela ilungelo labakhubezekile ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwelebilitane. Manje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Yes, ngiyakukhulumela ukuthi lichona njani basakazi. Sacho thina sathi khona iBulawayo isiphenduke yaba esemakhaya. Abantu sebethwala amanzi ngezigubhu, sebesiyafolela amanzi ngezigubhu. Abantu abasemakhaya sebengcono kakhulu ngoba abanye sebelawa amanzi sebayadonsika emathephini bafaka emzini yabo. Kodwa ngalesi sikhathi ngo-2023 kuze kuthi i-government iyathuthukisa isigaba, iyathuthukisa idorobho. Imigodi iziborani ayayayayay osimithi bachiya abantu belamanzi beflatsha ematoyilethi kubonakala ukuthi kubontuthu siyathunga. Kodwa manje abantu sebesehlala emakhaya, abantu sebethwala amanzi ngezigubhu, hayi lokhu kunzima lokhu. Futhi asazi-ke lowo chabango wakhona obonakala ejabulela ukuthi izano kube yiyo iparty iBulawayo lezi borani zakho chabango, hayi lokhu kunzima lokhu. Kwakithi lokhu amazwe amanye athuthuka thina kithi khona kugetha iziborani edropping. Uchabangu wasenza shame. Angazi ukuthi uchabangu injongo yakhe kuphi, angazi ukuthi uchabangu uzatholani phezu kwalokho okwenzayo. Njengoba wazihlalela nje mhlaka 27 sekuthemba labo mbuso labo Albert Mhlanga wazinikeza izikhundla wazikhetha uchabangu wathi ungu-SG, hayi lokhu kuyadanisa lokho. Kukamanye amazwe uchabangu labo bebavotshwa lapha.
Studio 7 siyabingelela. Yazi yonke into esisenziwa izano manje sisegcikeni njengengemuva yembuzi sibona umhlaba wonke ziyihambi lezano bafuna ukuthatha imali ye-TPC beyinikeze uChabango. Uchuma le nto ayikhulumayo uyaphupha emini langathisa ukuthi yena kade ezowina kulo osteoporosis. Bakhiphe i-osteoporosis bangoba befuna ukumfaka yena njengomuntu lwana ofakwayo nje wangeniswa ngebhekto ngoba sebesihlulekile ukungena koBulawayo nxa ukuthi laba abantu abasabafuni sebexothwa abasafuneki sebefana ezintsha nje ezinukela abantu. UChabango wenza i-fraud ayenza ayibona umhlaba wonke, amakhoti ayamfeva. Into esekugcikeni nje ebonakalayo ukuthi kwenza i-fraud. Le nto iyaqala nje ukwenzeka emhlabeni wonke lo jikelele ukuthi amakhoti ayenza i-fraud ebona umhlaba wonke egcikeni nje. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi ingungutwanga isikhala kakhulu sizakudabuka. Abadala batsho njalo, njalo ayikho iyaphapha yangahlali. Ngiyabonga ngumasenga lapho obulawa ephumule wadonke
malanga inkomo ekhuma okay Studio 7 linjani ikhuma lomncedisi Chuma malanga inkomo yekela uba lamanga uhulumende okho mncedisa ngaphela izweni ebe nguye vele uyazidulwa ndliwe uncedisa kukuthi akancedisa indawo nguye vele uyabulalayo ungathi benze ipahlamukela uhulumende yini ayenza uhulumende wakho ndidula lingapha. Malanga inkomo ukhulile ngumuntu omdala afunda ukukhuluma iqiniso wayelithanda ukugogwesa into zikwazi ukuthi erongo yiphi ngabe kanti kokuzani ngabe liyathi ukuthi uhulumende uyisihlorathi ngoba ndikuzani sapotanaezangiqamte ezinamangazi vele nguyoluwisa idola kwezilulo. Malanga inkomo ufunda ukukhuluma iqiniso ngumuntu omdala okhulileyo ngabo kukhuluma into zamanga la.
Injani bathabaza abahle nonke ngezindawo, asiboneni-ke ukuthi uJobu Sikhala uzokhitshwa ejele nge-free bail. Nakhona if uma kungaba khona ukuthi abuyele entolongweni, wona lawa majaji amgwebayo kumele ukuthi nabo sibavulele i-case ngoba siyabona ukuthi amajaji wonke lapha emakhoti asebenza uhlangothi olulodwa asebenze nginhlangothi zonke. So le ndaba le njengoba laba bombuso lowobusayo bathi bona ezamajaji abekho emakhoti abekho lapha. So asike siboneni ukuthi sidila kanjani. Laba bantu bakhishwe baxoshwe total ngoba abasebenzi umthetho wabo umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo ngomthetho welizwe. Sebazisebenzela umsebenzi ngentando yabo ontando kayithengiswa ungathi leli lizwe ngelabo. Akekho othi yena uNkulunkulu laphezweni ilizwe leli ngelethu sonke. Nabo bungojaji banjalo bafana nathi nje abantu nomuntu nje olusimbuzi le emakhaya. Hayi ukuthi yena uzotshela ukuthi ilizwe lilawulwa nguye. Ilizwe lilawulwa yimithetho eyabhalwayo phansi. So makunjalo wonke amajaji la makakhitshwe kufuneka amajaji amasha afundile. Maningi amajaji abantu abafundele lowo msebenzi. Hayi ukuthi abayekho ezweni lakithi. Sinabo abantu abafundele lowo msebenzi abazosebenza umsebenzi umthetho obhaliweyo ezincwadini zokubusa ilizwe. Hayi lokho abakwenzayo. Abaxoshwe baphume bahambe baphele bonke kufakwa abasha. Yikusolva indaba yethu yamakhodi.
Sabingelele siyabonga. Angiboni ukuthi ngabe kwabusa i-TCC kuzofika namhlanje kumbe kusaqala kwabusa i-MDC yabothwa ngirayi. Ngabe kuthiwa abantu baphela ngikholera elizweni ngalindlela esimanga. Ende ngabe kuthiwa abantu babulawa isomiso amanzi awekho kusehlule kudoswa amanzi kuzambezi la eduze kobulawayo ngale. Kuze kube manje kubusa izanu. Izanu ayikhandi mathuba omsebenzi abantu abasebenzi. Abantu bonke bangotsheketsha bagubha igolide yonke indawo esigodini lana ngamagodigodi bagubha ngitsho lasemgwaqweni ngitsho lakuphi. Umhlabathi wonke ugeleza uyovala oncema labana amadamu awasela amanzi. Ngayo le ndaba yezanu PF kwehluleka ukugaveni ilizwe lokuthi bona bafuna ukubusa ngenkani behlukumeza abantu kodwa intipho ngokubantu ngeke bethembisa abantu ukuthi bazabanika i-free education. Manje isikolo siyimalini e-primary makathiwa umntwana emakhaya ubhadala $20 umzali wakhe engasebenzi engutsheketsha wegolide kuthiwe yiphathi yezanu PF kumele iqhubeke ibusa yini na. Ngiyababuza obelief gawule labona umalaki nkomo bonke izikhulumeli zezanu labo angilusons banda ngoba vele umunye umuntu abe ungumcubungulo wezombusazi kodwa eyisikhulumeli sezanu bonke labo ngiyababuza ngicela bamphendule ukuthi bathi izanu ibanceda ngani abantu bezimbabwe kumele ibabuse ngenkani. Siyabonga.
Lithona njani njalo lithona njani njalo unyathi kakhathali wakithi utshisekile ngento ezakala ezimbabwe. Hey, studio 7 studio 7 sesitshintshile istory sokubuya amavoice note okuthi usisi utshonile sebefaka amasecurity abantu bezanu empilo kanti abantu bezanu into abafuna ukuyibona yini ngempela sebefuna sibulalane phela mpho isithi nikwa sebekufuna sebefaka amasecurity ukuthi usisi lowo engavakatshela thina besifuna ukuncedisa usisi wethu ogula esibhedlela olimele olinyazwe ibhasi omuntu wezanu ustage ya amabhasi abantu bezanu nalalo ananzelele ahambe engahambanga angeke libe libulala abantu bakithi alikhathali labulala abantu ngegugurawund futhi amabhasi abulala abantu imigwaqo alifuna ukulungisa abantu bezanu manje sekutshintsha istori sokuthiwa usisi uyagula ngengqondo egula ngengqondo zanu usize ekhuluma iqiniso ukuthi ucela uncedo sifuna usize usize abantu bakithi baya esibhedlela empilo laphantu bayesiza umuntu ogulayo uyalelo bayalela ukungena esibhedlela yazi ukuthi abantu bezanu bengasijwayelekani into endlela sebesenza ngakhona sebesinyathele silenyela nyakutshela into le ngizongithatha engathi ngiyahlanya ekhanda mhlawumbe lami ngizothi ngiyahlanya ngiyilida kanje ngilida mina yeprotest group into le izolida to an extent yokuthi kuvuke into eZimbabwe. We are not going to allow this, we are not going to accept this. Mina ngakho engazosithatha ngokungcola thina engalinga sithathe ngokungcola lo baba lo abantu bayapha ezibhedlela abantu batshona everyday ezibhedlela akulamaphilisi akunani akunani umuntu uma kuthiwa umuntu ulimele uqamuka ispinal cord ulinyazwe ibhasi le sayizwa ukuthi wile uCAG waye bethu umuntu lo uyagula ekhanda bengakho simbuluzela thina igolide leli abambuluza ngalo lalilelwa ngonkomo leli babengekho and unkomo walilethi ilizwe leliya izizukulwane zakhe eziyithi siyaliletha back.
Studio 7 Studio 7 ngiyajabula nami ukungena kunina ngibukwazi ukulipulisa ngiyalalisela impilo enhle ngo-2024. Mina igama lami uPrince Nyathi wesabelweni saseGwanda eMafuku. Ngokuhlala ngihlala eMzansi njengamanje. Bengithanda ukuthi ngihlale phezu kodaba engulona. Ngiyangicela ukuthi ukuze uhulumeni waseZimbabwe abise isidima seMathebeleland Studio 7 Studio 7. Sicela basifisele uRadio 2 wethu uMontrose Studio kobulawayo sizobona ukuthi uhulumeni wezano usihloniphile. Ngiyabonga kakhulu Studio 7.
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu zocingo elingasithumela khona i WhatsApp zithi zona +12024650318. Lisithumele imilayezo engedluli 2 minutes. Siyabonga.
IMelika elabantu abanengi abayakuyo bevela kwamanye amazwe ikhangelane lodubo lokwanda kwabantu abangena kuleli lizwe ngokungekho emthethweni. Ngenhloso yokwehlisa inani labangena kuleli lizwe ngokungekho emthethweni, iMelika isithatha amanyathelo okumisa ukungena kulelo lizwe kwabantu ngokungekho emthethweni ngasikhathi sinye iqhelisa indlela zokungena elizweni okusemthethweni. Sesiqalile ukuthatha izinqumo zokuthi senelise ukuphangisa ukukhupha labo abangena ngokungekho emthethweni, kutsho uBlas Nenez Neto, umsekeli womphathi ntambo obona ngemithetho yemingcele kanye lokungena eMelika kwabantu. Lokhu kwenza ukuthi abantu abasameleka ngokungekho emthethweni baphangise ukuhlangana lesigwebo sabo. IMelika elabantu abaningi abaya kuyo bevela kwamanye amazwe ikhangelane lodubo lokwanda kwabantu abangena kuleli lizwe ngokungekho emthethweni. Ngenhloso yokwehlisa inani labangena kulelo ngokungekho emthethweni, iMelika isithatha amanyathelo okumisa ukungena kulelo kwabanye ngokungekho emthethweni ngasikhathi sinye iqhelisa indlela zokungena elizweni okusemthethweni. Sesiqalile ukuthatha izinqumo zokuthi senelise ukuphangisa ukukhupha labo abangena ngokungekho emthethweni, kutsho uBlas Nenez Neto, umsekeli womphathi ntambo obona ngemithetho yemingcele kanye lokungena eMelika kwabantu. Lokhu kwenza ukuthi abantu abasemelika ngokungekho emthethweni baphangise ukuhlangana lesigwebo sabo. Kuqakathekile ukuthi sisenza lokhu sitshengisele ukuzinikela ngokupha abantu amathuba okuthi benelise ukungena kuleli ngokusemthethweni. Lokhu kugoqela uhlelo lwethu olweCBP Customs and Border Patrol One Mobile Application oseluvumele inkulungwane lenkulungwane zabantu ukuthi zithole amathuba okungena emingceleni yelizwe. Kugoqela njalo ezinye inhlelo zethu eziphathisa izizalwane zeCuba, Haiti, Nicaragua leVenezuela. Uhulumende weMelika uqhuba uhlelo lwesikhathi eside olokulungisisa udubo lokungena kwabantu eMelika ngendlela ezingekho emthethweni, kutsho umsekelo wesiphathamandla esibona ngehlelo zeCentral America, Cuba kanye lokungena kwabantu elizweni uMnumzana Eric Jacobstein. Ekupheleni komnyaka owedluleyo uMongameli Biden wazisa ukuthi sebefake eceleni imali efika phose $485 million eyokuphathisa iziphepheli abantu bokuza kanye labanye abadinga usizo. Esifuna ukukwenza ikulungisisa indubo zokungena kwabantu elizweni ngendlela eletha ukuhlaliseka kwabakhangelane nendubo lezi, okwengeza indlela ezisemthethweni ezokungena elizweni, ukuthuthukisa imithetho yokungena kwabantu elizweni kanye lokuphathisa kundubo ezenza abantu basuke emazweni abo besiza eMelika. Phezu kwalokhu, amahhofisi ethu afinyelelwa ngabantu lula, enza ukuphathiswa kweziphepheli kuphangise njalo esipha imibiko kunhlelo zokuphathiswa kwabantu, ukubambanisa izimole kanye lokuqhuba inhlelo zokutholisa imisebenzi ababhekane lodubo lolu, kutsho uMnumzana Jacobstein. Umbiko wethu ucacile. Sebenzisa indlela ezisemthethweni, hathi ukuthatha uhambo oluyingozi uzama ukuchapha imingcele ngokungekho emthethweni, ngoba sizaqhubekela phambili sivikela limingcele.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Ngesikhangele ezemidlalo ngamafitshane, imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations isifike kusibanga se-Group of 8, kumbe amaxuku amabili okuthiwa ngama-brackets, okutsho ukuthi sokusele amaqembu ayithoba minwe mbili kuphela. nxa sikhangela ke amaqembu azadlala kusasa siyabona ukubana iCape Verde izadlala leMauritania kuthi iEgypt yona idlale leDRC iMorocco izadibana leSouth Africa kuthi iEquatorial Guinea yona izadlala leGuinea. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamuhla. Iqhuku le-CCC elisekela umnumzana Sengezo Chabangu lithi ukusuka kubandla lele okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa izolo kuzabangela ukuthi leli bandla lidinge omunye njalo umkhokheli oqotho. Uhulumende ubika ukuba kulabantwana bedlula phose ingxenye yesigidi 520,000 abangayi esikolo ngenxa yezizathu ezijiyeneyo. Abakhubazekileyo bakhala ngomthelo kahulumende osifakelwe impahla yonke abayisebenzisayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo elifisela impela sonto elithukela igama ngoChris Gande ngesithi asidimaneni njalo ngomvulo ekuseni.